Izehlakalo zokutshengisela kulodlakela kwezisebenza imigodi labatshayeli bamaroli bethwele imikhonto imiqwayi lamahloka yinto ezahlala ikhunjulwa ngabaningi eminyakeni ka-2012. Ilanga lamhlaka 16 Ncwabakazi 2012 lapho amapholisa adubele khona abulala isebenzi zemgodi ezingamachumi amathathu lanhlanu yilo elibe isibonelo esikhulu sobunzima bempilo kwabasebenzayo labangasebenziyo. Kula beZimbabwe abacatshangelwa ukuthi bedlula izigidi ezimbili abahlala kwele South Africa. Iningi labo bathi u-2012 ubenzima okwamagama. Ukubalwa kwabantu elizweni jikelele kusanda kuveza ukuthi izalwane zakwele South Africa ezingasebenziyo zifika izigidi ezisithupha. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Sipho Moyo uthi kusweleka kwemisebenzi yinto ehlukumeza abaningi abadabuka eZimbabwe.
Nyaka 2012 ngawuchaza ngokuthi khona lokhu ukuhlupheka nje lokuswelakala kwemisebenzi. So abantu bakithi lokhu ebebuya njalo eSouth Africa bele themba lokuthi bazothola impilo engcono, kodwa hayi kuyafanana njalo lokhu kusiba nzima kakhulu.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Arthur Ncube ongumlingisi, umculi kanye lomdansi uthi 2012 ubungumnyaka omubi. Uncube uthi uzame kaninginengi ukuthola usekelo lwemali emsebenzini wakhe kodwa kwehlula. Uthi njalo kwanda kwezehlakalo zokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ngamapholisa kuhlukuluze abaningi.
Well, lapha bekubheda, lapha bekungela msebenzi, yonke ivaliwe. Thina singabantu bamafilimu, singabantu abetheatre music and dance, bevele sivalelwa ngaphandle. Bakutshela ukuthi wena uyi-foreigner, awungeke ukwazi ukuthola imali ezi-applayelwa ngabanye. Lina bazolifaka le muva, then ingcosana le esele yiyo abazolinikeza yona.
Loba kunjalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Buthelezo Nyathi uthi kuningi njalo okubahambele kuhle njengezalwane zeZimbabwe ngo-2012. Uthi ukuba ngconywana kwesimo sezomnotho eZimbabwe kanye lokutholakala kokudla ezitolo kuphungule umthwalo kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngokutsho kukaNyathi, ukuthola kwezalwane zeZimbabwe eziningi imvume yokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi phansi kohlelo oluqhutshwe ngo-2010 kuveze impumela enhle ngo-2012.
Masikhangela kula ma-permits abantu bawathola, abantu abaningi bangathi batholile imisebenzi bakhona ukuthi bethole izimali zabo ngendlela ezifaneleyo, bevula ama-bank accounts, into ezifana nalezo. Njalo kwenza ukuthi abantu bekhona ukuthi besekele imuli zabo emakhaya, bekhona ukuhamba bephuma bengena e-South Africa, into zibe ngcono nje sesisikhompeya leminyaka edlulileyo.
Ngakwelinye icele, izizalwane zeZimbabwe ziyavumelana kwelokuthi ukhetho olukhangelelwe eZimbabwe ngo-2013 yilo selulethe ithemba lokuthi ngelinye ilanga bengaphindela ekhaya bachiyane lokuhlupheka emazweni. Lobanje bekuthaza uhulumende weSouth Africa ukubasiza ngokudala amathuba omsebenzi ngesikhathi besaselapha. Bafisa kakhulu ukuthi ukhetho lweZimbabwe ngomnyaka ozayo lubaphendlele indlela yokubuyela ekhaya. Uncube uthi wesabela ukuthi umnotho weSouth Africa ulokhu sehla njengalokho okwenzakala eZimbabwe, ngakho isifiso sesingesokuthi abuyele emuva lapho adabuka khona eZimbabwe.
La eGoli lapha mina ngathi vela ngisela thando layo. Ngizicabangela nje ukuthi ngiziyele ngkhaya, ngiyekhasta ivoti yami ngendihlukane nokalapha.
UNkosazana Sipho Moyo yena uthi useyilinde ngamehlo abomvu impumelo yokhetho luka-2013.
Afrika ngikhayelela ukuthi umnyaka ozayo uletha utshintsho nje kakhulu ekhaya. Kho abantu balethemba ukuthi maybe if inguquko ingaba positive ekhaya, sonke singaba lethemba lokuthi hayi sesisebenza sibuyele ekhaya.
Umnumzana Buthelezi Nyathi yena uthi bakhangelele ukuthi ukhetho oluzayo luletha inguquko ezakwenza baphindele ekhaya.
Njengoba ngumnyaka wama-elections, senzani ukuthi sibe le-government elegitimate ekhethwe ngabantu kwenza ukuthi abantu beZimbabwe sibabone futhi besuka kulamazwe abakuyo bekuyela emakhaya abo.
Kusobala-ke ukuthi izalwane zeZimbabwe eziningi zime ngezwilinye ekuthini sezidiniwe ngokuhlupheka amazweni, ngakho sezifuna ukubuyela eZimbabwe. Kodwa likhona elinye ihlekana labantu eselenhloni zokuphindela ekhaya, ngoba laloba kade lasuka ekhaya akulanto ekhanyayo empilweni asebelwenzile, njengoba bebesebenzela ethunjini kuphela, abanye bethenga amakhombi, abanye izindlu ngokusebenza eGoli. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.